njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani emalangeni nje bese ngani kuyathembisa ukuthi city council ibisingani yasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya kungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi amanzi sibili hhayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena liyani okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansili vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansili bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngekho namhla lakusasa vele amanzi awakho abantu bathola nzima amanzi kukhansili lapho angikwazi ukuthi kuhamba njani sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sicisa balo mhlangano icouncil ezakhamuzi esitho laphana sikhuluma ngokuthi kanti icouncil sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ingcebhosi umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa yiyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi ebuya ngapho ageziswa khona nanku phela izesa kwaphuma istatements ukuthi izesa ayisenakucitsha sebeza exemptwa ukucitshelwa amagezi siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje ephiwa amanzi akhona engasabuyi malanga wonke kutheni njengoba amagezi sekhona njengoba yibo ababekhala ngawo
ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa la manzi nxa bengabhadalanga
ukhuma iqiniso qiniso asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zonezo bazinikelana abantu navele amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date i-billing system yabo laba bathatha amamithi ezindlini asibaboni thina zake sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho ababuya khona but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water ama-meter readers so sikuyadanisa sukuthi kasi sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwasikhulu ntshona lezesa ukuthi amanzi amagezi kasenakucitshwa amanzi sokumele abe khona throw nje uthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona azalasta after next rain season samba ukuthi amanzi avula lokuthi izinto ezifayo khona ngalezilungiswayo encima efenile kanti kufane okuyikoko okubangela ukuthi khona abantu izakhamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CBD amanzi atholakala kanti yiwaphi amaphayipi yona angela ayihlukana la lala abantu abathola amanzi i-CBD lelokuzeni lemamayini lema-industry kuyayizempla amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemtwa yibo abalezikrekati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teli ye sakwazi ngama-industry sakwazi kuse-CBD but laba ababhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.